So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 14 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe National Youth Service olokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber abetheswa amacala okutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho.
Imisebenzi yama Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukutshaya abadala emakhaya, ukutshaya ngathi abalandeli be-opposition party kumbe abama-NGO.
Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo emaboarding bangalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse kuyonale impelaviki. Namuhla lilanga lakuqala lokungayi emsebenzini kwezisebenzi zikahulumende ezavumelana ukuthi ziza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngenxa yeholo elingeneliyo.
Weliqiniso siyananzelela ukuthi izisebenzi zikahulumende sezitshengisile zabika ukuthi azisenelisi ukubana zibuya emsebenzini ngenxa yeholo ezilithola. Ngokunjalo yikho besithi bona sebeza kubuya emsebenzini suke ezintathu kuphela ngeviki ngenxa yokuthi imali abayitholayo yenelisa ukubana bagade okwensuku ezintathu, benza bangakwenza okwensuku ezintathu. Ngokunjalo-ke indaba labayebambe bayilungise masinya. Sinanzela ubana siyo ndaba entsha, indaba endala.
Sokumiswe kusetshenziswa kwenye yamajekiseni e-COVID-19 elungiswa inkampani ye-Johnson and Johnson ngoba abantu abayisithupha abahlatshwa ngayo benqume igazi, omunye wafa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe-National Youth Service lokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber abetheswa icala lokutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi idale labaphathintambo iCabinet lithethe isinqumo lesi izolo. Amanye amazwe abalisa eBotswana lawo alohlelo olufanayo. Uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokufundisa abatsha laba imbali yelizwe lokuthi bazigqaje ngobuyibo babo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mfundo Mlilo.
Uhlelo lwama-Green Bomber luhlelo engingathi lwenza abantu abaningi kakhulu besabe, ngoba siyayazi imisebenzi yama-Green Bomber kuma-elections adlulileyo 2008, kuma-elections adlulileyo 2013 siyibonile imisebenzi yama-Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukutshaya abadala emakhaya, ukutshaya ngathi abalandeli be-opposition party kumbe abama-NGO. Singathi yi-reserve force nje yezanu-PF abantu abasetshenziswa zisayo ukuthi benze imisebenzi eminingi ningi kakhulu njengoba nje sokuphethwe udaba lwama-elections.
Kodwa uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokulolonga abasakhulayo laba ukuthi bakhule beyazi imbali yelizwe njalo bazigqaje ngobuyibo babo.
Sizoyicela isivuthiwe, kodwa thina njengabantu asebehlala eZimbabwe, njengabantu abalandela ipolitiki, siyakwazi ukuthi ama-Green Bomber eminyakeni edlulileyo ngabantu abasetshenziswe kumbe singathi yi-program esetshenziswe izanu-PF kumbe uhulumende. Ngoba eZimbabwe kule nto leyo kuthiwa yi-state party conflation, okutho ukuthi kunzima ukuthi ubone ukuthi uhulumende ume ngaphi, i-political party yezanu-PF ime ngaphi. So ama-Green Bomber ngabantu abangamalunga ezanu-PF abaphiwe imali nguhulumende ukuthi benze imsebenzi yezanupf uzathola ukuthi kusukela ngo-2017 kufike kathesi kule mthetho eminingi esifakwe nguhulumende etshengisa ukuthi ngathi mbe idemocracy lokhu isiya ispace yangona isibancane kakhulu kulokubotshwa okuningi kulama activists we-MDC abotshiwe yasemajele ngabaphiwa amabheyili kule patriotic bill ngenye ibhili efake umthetho ofaka nguhulumende ukuthi vale ngathi ispace sokuthi abantu bakhulume nxabe ngathi ku-criticize uhulumende. So into eziningi nje ezenzakalayo ezisitshengisa ukuthi uhulumende kumbe ngathi zanupf kumbe uhulumende wezanupf ulamaqhinga amaningi awenzayo azenza ukuthi ama-elections azayo aka-2023 aba ngama-elections alodlame kumbe singathi Zimbabwe isisiya mbijana isiya lokho esingathi yi-military state, uhulumende obuswa ngamabutho, uhulumende othi emadale kumakhothi kumbe ngathi inhlanga eziningi zikahulumende sezibuswa ngamabutho. So kuningi esikubonayo okusitshengisa ukuthi okwenza ukuthi sesabe ukuthi kule mthetho eminingi efakwayo kathi sokufaka ama-green bomber zonke lezi zinto ziyasitshengisa ukuthi phambilini kumbe ama-elections abuyayo ngama-elections azaba nzima kakhulu. So lolu hlelo luhlelo abantu okumele ngathi bangaluthakazeleli kakhulu ngoba aluphongubuya nje lubuya esingathi kule context eningi kakhulu esitshengisa ukuthi hayi izinto eZimbabwe lokho zisiya zisiba nzima.
Umnomzana Mfundo Mlilo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo ema-boarding schools bengalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse kuyona le impela viki, kodwa behlale lapho abakhona ukwenzela kwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa ngemva komhlangano wedalele cabinet izolo ntambama. Ugcizelele ukuthi bonke abaphathi bezikolo kufanele balandele lesi siqondiso. Abantwana abafunda eSacred Heart Primary le Secondary School kanye le Falcon College eMzingwane esigabeni seMathebeleland South bahlaselwe yileli gciwane le coronavirus kunsukwana ezedluleyo. Ugatsha lukahulumende elubona ngezempilakahle luthi igciwane leli lihlasele abantu abangamajumi amabili lantathu 23 labulala oyedwa kumahola angamajumi amabili lane asanda kwedlula. Lokhu sokulethe inani labantu asebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo kunkulungwane ezedlula amajumi amathathu lasikhombisa 37,330 labulala abaphezu kwenkulungwane lengxenye 1,543. Asebehlabe ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 218,516. Kusenjalo wayengusenator wetsholotsho umnumzana Believe Gawule olilunga lebandla leZANU-PF utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi njengenkokeli bakhuthaza abantu kulendawo ukuthi bayehlatshwa ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 yona esiphazamise inhlelo eziningi emaphandleni.
Ayikhona alibona lapho endaweni zethu lapho sinafika kwamanye amazwi athi ngoba yatshela umntu lapha amabhasini la eFrankfurt akala la izolo yaphilisa kunokushoyiwa kubonakala kunamazwe athithikile njengabo China nabe America ekulenza thina sambe singobani nje singasilela kwento ezindengalezo ukuthi sethu engozini lepho abantu bayashukuma balokhu shukuma mbidana mbidana njengoba kuzavele ukushiya phambili ukuthi abantu bashukume ngithi phambili bayehlatshwa ngoba ngabe nje la sesifikile khona ngale zibhedlela ngikhuluma nje kwizibhedlela etshontshwe zibhedlela amanje asesifikile sokumele abantu bahambe nje bakhuthale bahambe beyehlaba injection leyo.
Kwenzakalani etsholotsho ngodaba lwezifuyo lokulima?
Sithembekile kuqhamuka imikhuhlane emibi kakhulu enkomeni kakhulu kubalimi lapha siloshupho olukhulu ukuthi qhamuka umkhuhlane obangelwa yimikhaza. Imikhaza yebhadlileyo ngawo besekumele kube khona imithi yokubhidisa izinkomo. Iinkomo zibhidlele uma kabili ngezije kumbe kanye ngezije kodwa iinkomo zingeyeqi izinto zingadanga ngoba umkhuhlane lo ubangelwa yimikhaza. Imikhaza eminingi kakhulu imikhaza enkomeni lapha ngenxa yokuthi izulu linile abalinini kakhulu. Ngokunjalo kule kuncediswa okudingakala ukuthi abantu bancedise abalimi bancediswe sibi kakhulu ngemithi yokudibhisa nemithi yokudibhisa kuze iinkomo zisinde ngoba kwenziwa khonokho iinkomo zingatshabalala. Ezilimeni lapha abantu balimile sikadebelimile singoba izulu belimile kodwa izulu seyaqhina kakhulu lani endaweni ezitshotayo lezi akuphumanga lutho ke amabele akhona asuke angayenzi kuhle azange ayenze kuhle ngenxa yokuthi kusuke kwaswelakala ama-fertilizer ayeneleyo. Abanye abantu bathinte ama-fertilizer abanjenjalo abaphathela ngama-fertilizer ngezindawo futhi kunjalo kusilele-ke khonapho ke ukuthi abantu bathole ama-fertilizer nalawo amanye ezindaweni ezinjengazile. So amabele akhona kulalaphela lapho abantu laba abazuzileyo ukuthi abanye bangazuzanga kuhamba kushiyana ngezigabeni ukuthi kwezindawo abanye bakhonzabazabalendalo ngangayizulile kangaka ngokunjalo-ke kubangela yikho khona ukuthi izulu lifikelana kakhulu emhlabathini ejiyeneyo.
Lo ngumnumzana Belief Gawule wayengusenator wetsholotsho njalo olilunga lebandla lezanu PF ubekhuluma ezimele elo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Namuhla lilanga lakuqala lokungayi emsebenzini kwezisebenzi kahulumende ezavumelana ukuthi ziza kuyasebenza kabili kuphela ngeviki ngenxa yeholo elingeneliyo. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions yayisazakala ngelokuthi Apex Council yahlangana lo hulumende ngeviki edluleyo ikhulumisana laye ngokukhwezelwa iholo. Wavuma kodwa wathi uzakhweza ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75%. Kodwa izisebenzi zathi imali le ilutshwana kakhulu ngakho baza kuya emsebenzini kabili nje kuphela ngeviki ngoba imali abayitholayo yenelisa ukuthi baye emsebenzini ngalawo malanga kuphela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela izisebenzi eZTTU umnumzana Ambrose Sibindi uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, iqiniso siyananzelela ukuthi izisebenzi zikahulumende sezitshengisile zabika ukuthi azisenelisi ukuba nazibuya emsebenzini ngenxa yeholo ezilithola. Ngokunjalo yikho besithi bona sebezabuya emsebenzini insuku ezintathu kuphela ngeviki ngenxa yokuthi imali abayithola yenelisa ukubana bagade okwensuku ezintathu benza bangakwenza okwensuku ezintathu. Ngokunjalo-ke njengeZTTU siyakhuthaza ukuthi abakhulumisanayo ku-joint committee leyi eyama-civil servants enegoshethayo ikhulumisana lezisebenzi labaqhathi iminister ukuthi indaba labayebambe bayilungise masinya. Sinanzela ubana siyo ndaba enja indaba endala, so ke ufanele uhulumende akunanzela ukuthi into le ilungisiswe masinya ngoba sikhuluma kanje kathesi abantwana bathwele nzima babe ngasafundi. So ke uhulumende lomlando wokulungisa indaba leyi babize bakhulumisane bafike lapho abavumelana khona vele ama-civil servants imali yabo is less than 200 user. So kusho ukuthi vele asiyomali, kukanti bona bacacile ukuthi bafisa imali yabo ibisele khona beyayikhona 560 user okwenza isense. So uhulumende kakunanzele kona ukuthi akulungisise.
Manje libona kuzaphumelela yini lokhu kumbe sizabona abanye sebexotshwa emsebenzini abanye sebebotshwa?
Well, uhulumeni weZimbabwe nxa ngokumazi kwethu liqiniso sibili ukuthi singabona sokulokuhluluzwa kwabantu okuthiwa i-victimization. Ungezwa kathesi ukuthi abanye sebebotshiwe ungezwa kuthiwa abanye sebexotshe umsebenzi sokuthiwa basaholi. Zonke lezo hulumende siyakwazi indlela azazisebenzisa. Kodwa indlela ezingasincedisiyo ngoba kuhlala kusenzala ukuthi abantu sebexotshiwe sebebotshiwe. Kodwa zukuzuku nambu futhi baqale baqhubeke bengasasebenzi. Khonoko akuphathisi abantwana, akuphathisi ilizwe, ilizwe liyawa ngoba nxa abantu sebehlala bengasasebenzi. Production iyehla ngoba ukwethuselana, ukuxotshana kumbe ukubophana akuncedisi. Uhlupho lwabo lokukhona.
Yona impilo ezisebenzi injani lezi suku?
Impilo yesebenzi seZimbabwe inzima. Sinanzela ukuthi phosa amalanga kuliviki ephelileyo lamalanga athile. Intengo yamafutha ifuel ikhwelile. Ende sananzela ukuthi thesi khwelile ama basic commodities. Lokho esithi intengo yalezi zinto ezidingwa umuntu ukuthi aphile nje khonoko kungatsholutho. Zakhwela futhi intengo zakhona.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela isebenzi ezctu, ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba kulondoda olesithembu sabafazi abangamachumi amabili lambili 22 osedingakala ngamapholisa ngoba echaye omunye wamakhosikazi akhe kade emcabangela ukuthi uthandana lomunye undoda waze wafa. Iphephandaba leChronicle libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usevume ukuthi izibotshwa ezilamacala amancane lesezidonse ingxenye yesigwebo zikhululwe. Okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, nibingelele kini basakazi bami. Angazi ezweni lakithi isimo ngoba sinje kuhlukunyezwa abatsayo abamaphatha aphikisayo amaqembu aphikisayo ayahlukunyezwa. Mina kakhulu ngingenani nabanye abaphikisayo ngoba vele yisystem yodwa abayisebenzisayo, basebenzisayo same system yokuhlukumeza abantu bakithi abesintwini. Siyabonga kakhulu ukuba nomsakazo njengowena. Lapho siletha khona esizwakalisa khona esikuzwayo ngaphakathi nalokho esidinga ukuthi kwaziwe ngumsakazo nomphakathi nesizwe sonke siphelele. Labantu bayahlukumeza abantu bakithi ukuthi kwenzakaleni, kwenze njani, koze kube nini abantu bakamthwakazi bethule, bethulisile, kungacaci ukuthi siyaphambili noma siyemuva. Mina ngithi ngelinye ilanga labantu baseMpumalanga bazoyikhotha imbengi yomile. Ngisho kanjalo ngikhuluma, ngiyafunga, ngiyagomela, bazoyikhotha imbengi yomile. Sikhathele sesizwile ubuhlungu bonke abazwise bona, abukho obudlula lobo. Ngiyabonga msakazi wami, nginawo amaningi kodwa ke enginakho yikho khona lokhu. Ngisikhulumele sehawu lesizwe, ihawu lesizwe emthwakazi youth, yimi engikhulumayo kahlongwane. Ngiyabonga msakazi.
Sanibonani balandeli, balaleli beStudio 7, konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Hayi, ngithemba niyaphila abaphilayo. Lo khulumayo lichagwane likhulu khanya ncube esigabeni sakwesiwo ePlumtree. Hayi, ngizathanda nje nami ukuthi ngiphawule kancanyana nje khona lapha emsakazweni wethu iStudio 7. Ngangithe mina abantu babethi bona bafuna ukuthi ma bezahlatshwa leli jekiseni lokuvikela iCovid, bathi bafuna ukubona umongameli ehlaba. Ngakubona mina kungasukuhlakanipha okutheni lokho kungabe kuhambisana lobuthutha, ngoba impilo yomunye nomunye uphilela, uyaziphilela yena, akekho ophilela omunye umuntu. Wena ma uzivikela, uzivikela kwasawena iqobo lwakho se health ukuthi ube safe kulolu bhubhane. So ke ungabhekeli ukuthi ubani ngobutheni noma engabe emkhulu kangakanani noma engakanani, kodwa ke impilo ngeyakhe uziphilela yena. Wena noma umkhulu noma umncane ungakanani, kodwa ilife ngeyakho uziphilela wena. So ke akudingeki ukuthi uzulindele ukuthi khona ubone ubani esenza hlaba leli jekiseni busuyalandela na ukuthi uyohlaba. Ngiyabonga. Amen kuleyo ndawo.
Sanibonani, sanibonani. Igama ngixola Ndlongwane. Ngila eGoli, ngise Gauteng, ngiphila eSoweto. Ngiyabona isimo lokho esikhulunywa ekhaya ngendaba zamakorona, ukuthi ikorona kungenzeka ukuthi okwamanje lokho kuyisifo esihlukumeza abantu. Sizwakalela le nale, kodwa ke abantu bahlukumezeka ngesifo esingaka kodwa belambile. Into ebuhlungu kakhulu mina ngokwami esayidini lami, nangisikhulume seGauteng lesizwe, kubuhlungu kakhulu. Ngike ngaba sekhaya imali angenadlule. Isizwe sikamthwakazi sihlukumezeke kakhulu. Uma ngithi ngiyabheka endaweni yasekhaya, kuhlukumezeke kakhulu abantu ngendlala. Ukudla okuningi kuphuma ngapha eSouth Africa, la kuphuma khona ukudla ukuthi abantu bathole ukudla. Manje ma behlukumezekile ngendlala kangaka, kuvalekekile, amabhoda avaliwe, esikucela ukuthi ingathi kungavulwa amabhoda abantu bathole ukudla. Balambile abantu, okunye kubangela ulaka, indlala ibangela ulaka. Abantu kuyosuke sokungathi abahloniphi ababusi, kanti abantu balambile, indlala yiyo ebangela ulaka. Ngibonge kakhulu. Ngibe ngithi nje ingathi kungafika nakulabo abaphethe ababusayo, bazwe ukuthi abantu balamba, indlala yiyo ezobangela ukuthi bagcine sekungathi bayadelelwa. Kanti abantu baza ubuhlungu ezizwe balambi. Ngiyabonga uHlongwane lona uXolani. Ekhaya ngibuyelwa Gwelo, kula ngizalwa khona, ngakhulela khona. Ngiyabonga.
Siyabonga, siyabonga. Mina ngubhekisipho, ubhekisipho Mahlangu. And then I hope benyaka bazovuma ukuthi sivote noma siphandle kwelizwe into esifisa ukuyenza, ngoba kuningi esikukhontributha edibeke. So sibona bejabulela ukusikhontributha, but bengafuna ukusithatha as citizens. Angeke kulunga, kumele sivote. Ya, we want to have our say.
Ngizwa ngikhathazeka sibili, ngoba ungakhangela athi sinxa kukhulunywa ngendaba yokuthi kukhutshwa abantu besishonene ekusebenzeni endaweni eziningi esiNdebeleni. Abantu sebekhokhelisa ibala lokuthi ibandla lemthwakazi yilo elenza lokho. No, ayisilo. Thina sizenzele, thina mina lo engikhulumayo ngilabanye, sizikhulumele thina kubo MP bethu. Kathesi omunye lomunye umuntu, omunye lomunye umsebenzi ovulekayo lupane, bayabuye besitshela ukuthi bantwana kuyaqhatshwa ngelanga elinje lupane. Sehluleke ngenxa ukuthi ama-qualifications amanye ababe bayafuna, siyabe singalawo ngokuningi, kusehluleke khona lapho. Asilaphathi ngitsho le yodwa esimelayo thina lupane, sizikhulumela nje singabantu nje, yabo. So into yokuthiwa yi-political party, yindlala. Umuntu uyabe ezilambele efuna nalimphu usutha, angasutha yalinyathela ngenyawo, ngoba uyabe sesuthi, uyabe sele weyithi. Once walinyathela wama phezu kwenu, akulalutho elizamenza yona. Lebe selimsuthisile musa. So inzwisa ubuhlungu indaba yokuthi uthole umuntu omunye la kathesi ngo-2021 elokhu ebhizi ngemva kwephathi. Bangaka amaphathi abekhona eZimbabwe? Bangaka abantu asebehambelwe Limpopo amaphathi ekhona ephila eZimbabwe ayi-opposition? Bangaka? Bangaka abantu abayihluleka ukufunda eZimbabwe? Bangaka abantu abafaya ezibhedlela zingalamithi? Bangaka abantu abawayo ngezimoto imigwaqo ifile ekhaya? Ama-opposition party elokhu ekhona, konke le phathi ebusayo, konke lokhu kukhona eZimbabwe. IZimbabwe ilokhu ivubeka isiya phambili, kodwa silawo amaphathi aphilayo adona azolwela ukuthi abantu ilungelo labo angaphi lawo maphathi nxa kusenzakala nje kuba kusenzakala sokathi seZimbabwe. Kunzima, kubuhlungu lokho esikubona kusenzakala ngelizwe lakithi. But lokho kusakhona ama-opposition party, kayiyodwa iphathi ekhaya, akhona ama-opposition la. Ayihluleka njani ngoba ngamaphathi? Ayihluleka njani? Ibandla libuse for 40 years, kodwa kulokhu kulamanye amaphathi azibiza ngokuthi ayi-opposition. Hayi, baphelile abantwana babantu. Iyeza nje uvota kuyeza ngo-2023, basazokufa abantu, basazokufa abantu, basazobotshwa abantu, bayiphelele ejele. Kuyakhalo nina babantwana, abanikazi bamaphathi bazithulele. Yinto enzisa ubuhlungu yona leyo dube ngento zayithi, ukuthi sile something eyiscam ezibiza ngamaphathi azosikhulula wona esifaka phakathi kobunzima. Kanti singabe kungasikho ukuphikisana kwamabandla amabili eZimbabwe kumbe amathathu, ngabe kayinje iZimbabwe? Ngabe ilokhu isa-right? But ngenxa savuma kwaba le nto kuthiwa yi-political party, yikho iZimbabwe inje. So ibolile iZimbabwe ngenxa yamaphathi.
Injani basakazi bakaStudio 7? Thina ngapha kwelakithi kumthwakazi asifuni ukuthi sitshone sibhayiziswa ngokuthi kuthiwa yekulo chamisa. Asifuni ukutshona ukuthi sibhayiziswa ngokuthi sithi umuntu uzahamba ayevotelwa uzasenzela lokhu. Kuyathi sondukufa, ngizo sondukufa ekhuluma lapho undoda waseplantry ethi abantu abakhulume nge-development. Kuyakuthi unkomo bazi bamfakela lesithompu umgwaqo wakho umahirihiri, then uzothi umuntu oyi-1 against the two provinces emathebheleleni athi ahambe emelana nabantu abayi-7 eHarare ethi uyabuya esiphathele lucha ayikho lento. Into nje kumele siyigqugquzele abantu ukuthi thina asila bukhokheli bevoti, silobukhokheli benkosi. Yikho kumele sikudimande sikuthathe le esishoneni kubuye kithi. Abantu besishoneni must go abaye kibo. Indlela sezimbili, 40 years is not a joke. So kulesikhathi eside sihleli ngaphakathi kwabo njengamakhovula, indlela sesisehlukana manje wonke umuntu kaqonde kubo. Ye kathesi bachaya umqondisi, umqondisi babachayela ukuthi bawoneni, babachayela ukuthi bangamandebeli. Njalo into leyo kube lokhu bechaya abantu besemindeni besindebeleni abake beyini izabahlupha ngelinye ilanga. Abami imanda so-Friday ngamalanga amabili athiyeneyo, isitayela lisasenzakala ne-background abantu besindebeleni babengakho ngaso abakunanzelele bonke ukuthi ngelinye ilanga bazagqabhuka kakhulu abantu labo. And ukufa sisakwesabi kati ngoba sokufanani. Esesikufuna ukuthi sikhululeke elizweni leli, sihlale kuhle elizweni leli. Dala abantu bakithi khonokho okukhulume nguRafael ukuthi gqokani amasayini amabhela, gqokani lingabe ngamagwala ngomthwakazi yilizwe leli.
Nawe bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezele Melika, sokumiswe ukusetshenziswa kwenye yamajekiseni e-COVID-19 alungiswa yinkampani ye-Johnson and Johnson ngoba abantu abayisithupha abahlatshwa ngayo benqume igazi, oyedwa wafa. Ugatsha lwezempilakahle olwe-CDC luthi lumise ukusetshenziswa kwaleli Jackson kuqala kusacutshungulwa ukuthi kungaba kusenzakalani ngalabo abanqume igazi ngemva kokusebenzisa leli Jackson. Ele-South Africa lalo selimisile ukusetshenziswa kwe-Jackson leyi lisithi ikhanya ingavimbi umkhakha we-coronavirus owaqhamuka khonale e-South Africa. Kodwa inkampani ye-Johnson and Johnson ithi phakathi kwabantu abedlula izigidi eziyisithupha, i-6 million, kulaba yisithupha nje kuphela ababe lodubo lolu. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lilokhu lingehli ngendlela yayicatshangelwa ukuthi kuzaba yikho ngemva kokuhlaba abantu abayizigidi ezifika phose ezingama-200 million. Sixoxele sisalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwanazi, saqala ukumbuza ukuthi umumo we-coronavirus unjani lapho ahlala khona edolobheni le-Ohio.
Umumo ngapha awumhlanga umumo wegcikwane le-coronavirus. Kuphose umnumzana uDr. Fauci ufake nje kwaphose kwaba ngumpikitsha omuhle ukuthi ngumjaho phakathi kokuthi abantu bathole injection ye-vaccination lokuthi ama-cases ayehle, igciwane lehle, ngoba kathesi liqhamile kakhulu, kuphezulu kakhulu. So lokho ngumjaho ukuthi okuwinayo kuphi, kodwa kathesi akukabonakali okuzawela khona indubulo xakuxaku kulowo mjaho.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho langokukhulumisana labanye, bakhona yini abalokhu bethandabuza ukuthatha ijekiseni?
Ye, ngokubona kwami Msakazi, bakhona abalokhu besala abengalashuwa lokuthi kumbe bangalaqinisa ukuthi bathathe le ijekiseni kumbe hatshi. Njengoba sikwazi ukuthi kunenge kwa inkulumeza abakhona elokhu ezigijima ekulenjini ngendaba yale ijekiseni ukuthi engxenye izasenza sibe yilokhu lalokhu kumbe iyasenza sibe kunenge okungachaziswanga, kunenge abantu abangakuzwisisiyo. Abanye abantu lokhu ecabanga ukuthi kumbe izasenza sibe ngamakhiwa kumbe sizabanga izituhwane, kodwa kukho konke abaningi engibaziyo mina abalokhu besimba phansi bethi hayi ngeke bayithathe bona, engxenye bazayithatha ngokuya kwesikhathi sebebona ukuthi kuya kumanjani. Kodwa kathese hayi, abantu abansundu hayi abakafuni ukuma etshatshalazini bathathe le Jackson.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio. kaGqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe-National Youth Service olokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber. Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo ema-boarding schools bengalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.